sense kubonde kubana ke uJohana Mamombe obeke esearch group maximum prison ngemva kokuhlukuluzwa ke ngamapolisa lokuhlukunyezwa ke la enleyo eqembo lokuthiwa yiferete yiyo ke eyabathumbayo yabathotsha ke kuvunyelweni ke edala elikhulu ele High Court kubana hhayi kufanele kubana ke ephiwe ibail behlukanisa ke umumo akiwo lalowo wawukhulunywa ke yinkantolo kamantshi lokho esikutholayo ke njengoba thina njengabatsha sihambile ke ukuyamyamukela ke hhayi kuyavezakala ukubana ke usesimeni esilungileyo kakhulu njalo uthi siqhubekele phambili ngomzabalazo wokukhankasela ke ukukhululeka lokukhululwa kwabatshwa elizweni leZimbabwe.
Uthi wayephethwe njani entolongweni kazange ahlukuluzwe yini?
Okokuqala ukungizwisa ubuhlungu ukubana ke uJohana Mamombe wafika kufanele ehlabe ke ijekiseni ehlatshwa abantu ke abalamakhanda singathi ke ezingathathiyo njengoba ke wayephiwe icala lokuthi kufanele ukuthi ke ekhangelwa ke ngodokotela ukubana hhayi izisathatha yini noma usalenkinga mayelana ke lo mumo wesimo wengqondo zakhe. So uthi efika esikurubhi bafuna ukumhlaba ke ijekiseni yababemhlaba bethile kufanele uhlatshwe njengoba wena ingqondo zakho zingasathathi. So uthi ekhuluma ukuthi hhayi mina ziyathatha yikho bathi sesimhlabela khona ukuthi uthi ziyathatha yena ezingasathathi. Lokhu kwamhlupha kakhulu njalo wayenesimo sokwesaba ukubana ke ukuhlatshwa kwamajekiseni udokotela wakhe engekho usengakwanisa ukuthi ehlatshwe ipoison. Lokho kwaba yinto eyahluphayo kwaze kwahamba amaloya ke labazali bakhe lathi ukuthi silungise indaba yokubana ke ehlatshwe ngudokotela wakhe njalo ehlatshwe ephiwe amaphilisi ayazakalayo. Hayikhona ukuthi amaphilisi athathwa efake phakathi kwethisha kutsho ukuthi ngangiphiwe amaphilisi ephakathi kwethisha engakwazi ukuthi yiwo yini okufanele ukuthi wanathe noma kayisiyo.
Lenelisile yini ukumxoxela ngakho konke okwenzakeleyo phakathi kwe-MDCT le-MDC Alliance nesikhathi evalelwe njalo uthini ngakho?
Yes, sixoxe kakhulu simphake ukubana hayi wena ungekho usejele njengabatsha sangena ke-Harvest House sikhona sizafuna ukuthi la efike ezobona umsebenzi wabatsha nesimo eselizweni ukubana uThokozani Gupe usengeniswe ePalamente esithi yena ngweke osenguye okhokhela i-opposition kodwa sikwazi ukuthi yena ibandla lakhe elemdcithi langena kumba ngazetha wathula ke amavoti ayingcosana kodwa namuhla usethiwa nguye omkhulu omkhulu womuntu ke we-opposition nguye ama-members of parliament esephiwe. Simtshele ukuthi wena akathethi sokuba nje ePalamente uye wipha uThokozani Gupe kube yindaba emhlekise kakhulu kodwa imzisa ubuhlungu ukubana kanti mina sengingawipha ngikuphe njani njengoba mina ngahamba kukhetho ngilo mongameli wami kodwa hhayi kuthiwa mina umongameli wami sengikhuphe. Hhayi uyavumelana lathi kubana kufanele kukhululwe uhlelo lokubana ke siye defender ke amavoti ethu okhetho lika-2018.